Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuLwezi 2022. Ibizo lami ngugeyino kumete saidi endabeni zethu namhla.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 harmonized general elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Union Address, SONA, ekhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela.
Ubulawa kumfansi wazithumela le nani lakhe ayengazange alibuze kumbe azibuthane labantu ngalo ngezinye indlela siwa-impoza ama-regulawana esingathi ngama-US dollar-based figures.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala e-City Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Amapholisa athi kulezidumbu ezine ezabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni. Ngulo owayebathwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Union Address, SONA, kusehlakalo sinye ubevula okusemthethweni isigaba sokugcina sedale lephalamende yesitshiyangalonye. Ekhuthaza amabandla azaphatheka kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ukuthi achiyane lodlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wenze linkuthazo esethula umbiko wakhe oqakathekileyo kuZulu owe-State of the Nation Address, SONA, kanye lokuvulwa okusemthethweni kwehlandla lesihlanu ledale lephalamende lesificamunwemunye emkhosini owenzelwe kusakhiwo esitsha sedale lephalamende leli esise-Mount Hampden, lapho aveze khona njalo uhlelo oluzolandelwa kwezokulungiswa kwemithetho.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 harmonized general elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Abaphathi bezombusazwe abadinga usekelo ebantwini ngesikhathi sokhetho lelizwe lonke oluzayo lika-2023 kumele balondoloze futhi baqinise ukuthula okukhona manje umanye lothando.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mututsa uthi limqotho lelo elibethwe nguMnangagwa ukuba kube lokuthula elizweni.
Siyakwamukela kakhulu njalo sikhuthaza laba abathanda ukuthi bethi khona kulodlame eZimbabwe belungiselela nje ukwenzela ukuthi nxa bengadliwa ku-election bethi bekulodlame sithi hayi liyazwila amazwi omongameli welizwe onguye omkhulu webandla leZANU-PF njalo ukuthi thi hayi uthi akungabi lodlame akungabi lodlakela. Thina njengabasakhulayo ebandleni siyakwamukela lokhu, sikhuthaza abanye nje abasakhulayo kwamanye amabandla ukuthi asisebenzeni sakhe ilizwe lethu ngendlela yokuthi umongameli wasitshela ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kubandla leMthokazi Republic Party, MRP, umnumzana Patson Xaba uthi okuthiwo nguMnangagwa kuyize ngoba kunje amalunga ebandla lakhe ehlukunyezwa emini lebusuku ngoba belombono owahluke kulowezana uPF.
Silokudana okukhulu ngamalunga eMRP endaweni yaseFlabusi lapho okushawe kwalinyazwa umnumzana nonkosikazi Mathe endaweni yaseFlabusi.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyabacebisa abantu bezana ukuthi sekukwanile okwamanje abantu sebezakwenza abakukwanisayo ngenxa yokuthi ukuzivikela kusemthethweni njalo asikhwabithi ukuthi abantu behlala besilwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe.
Into ebiqondile ukuthi ayikhulume ukuthi ibandla lakhe lingethusela abantu, lingachaya abantu, lingangeni kwezodlame ngokuba yilo elenza khona lokho, hayi laba abanye.
UMnangagwa uphinde wacela ukuthi kuqedwe ukulungiswa kwemithetho elokhe ingakagqitshwa, okufana lowe Electoral Amendment Bill, wona ongasagqitshwanga esigabeni sephalamende esedlule. Umkhosi wanamhla wenzelwe kusakhiwo esitsha esanda kuphela ukwakhiwa eMount Hampton. Leli dale elitsha lephalamende lakhiwe ngosizo lwemali eyavela kuhulumende waseChina esebenzisana loweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahhofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Bezikhala njalo ngokuthi ikhansili iphethe leli dolobho buchapha ngokungaqhubi kuhle umsebenzi. Izakhamizi lezi bezithwele amabhakane alembiko etshiyeneyo egoqela othi hayi bo, sicela uBulawayo omuhle, idolobho selinuka, sicela lenze kuhle, kanye lothi phansi ngobugwelegwele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
UBulawayo City Council wazithumela le nani lakhe engazange alibuze nje azikanye labantu ngalo. Ngakho-ke kulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethi ibhajethi athi khona i-standstill budget ngezinye indlela siwa-impola amarati lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiyo a-affecta i-RTGS VAT ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu-kakhulu khona kanye-ke kusuke wacafula abantu ekuqaleni lakhathi esilokhu bacafula. Nakuma-consultations lawa bebenzakala abantu bebekhanya befoswa ukuthi bavume nganxabe lethi imbono yabo kodwa zingafakazi. So komekonzana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambilini wakhanya kungela mpendulo ecacayo ibhenisa ukuzwisisana, abantu bebasebebona kungcono ukuthi bangene emgaqweni bayitshengisela efutholo. Hhayi sekukuhle kakhulu, akula muntu owothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi makhangelelwanga.
Ami njani ama-race elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-rate ngingakhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngafica kanjala leyo yayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izindlu kade zibhadala ama-$15 kathe sekumele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Konokana imali yena leyana kule mthithi umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izindola isirethwe ne-current interbank rate yalisebenza ngalelo lapho. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili ngolwesibili. Konokana-ke kusuka kube yimali enkulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emalolithini agoqela singathi vele ama-rostensebasompopho omuntu imbani emakhandeni omthetho okumlahlaziisiyali abantu bashiya ku-$26 siya ku-$29 something roughly $30 yiyo vele ama-fixed charges singakafaka amanzi singathi i-water consumption. So ama-rate engawo suwa i-revenue collection i-property vele ivalu yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30 approximately $30
libone bani kahle kahle umeya limbonile yini wazamukela isikhalazo zenu?
Bantu besabili ukuphuma phandlele sibabona belunguze ngamawini khona phana esidolo ukhawunkleki umeya labo bonke bekade khona khona banisebenzi ngane zikhulumele omesisa labanye.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Imizamo yokuxhumana lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni yehlule, kuthi umsekeli wakhe umnumzana Mlandu Ncube yena uthe ubephathekile.
Thank you.
amapolisa athi kulezidumbu ezine zabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamabanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulowo owayebathwele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bacabangela ukuthi abane laba babedlula eZimbabwe besiya kwelinye ilizwe begade imota evalekileyo okwabangela ukuthi baphelelwe ngumoya basebefela phakathi. Unyathi uthi sebevule uphenyo besebenza lamapolisa e-Interpol ukuze kubonakale ukuthi izidumbu lezi ngezabobani lokuthi babevele bevela ngaphi. Uthi njalo badinga lo olokwenza lokufa kwabo. Sixoxe lomeli weSouthern edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into edanisayo kakhulu khonoku isihlakulo esinzekeleyo ubona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbe sokuyigcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi baya ngaphi kumbe yikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthini khona abantu bafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa yiMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuni ukuthi khona ngisebenze ngoba balendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga ziye zizenzakala le security for services ngoba kathesi ungakhangela ukuthi khona ama-robberies kuyathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphongaukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile labantu abafuna umsebenzi. So ngabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphonga ukuba ngenye into kubeza uphonga ukutholakala ukuthi khona ngabantu abazifeleyo. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasoja bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.
Umnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lePhalamende ubexoxa lo Ntunkamili Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kokusebenzela uhulumende weMelika okweminyaka engamathumi amahlanu, uDokotela Anthony Fauci oyingcwethi yemikhuhlane ethelelwana lula utshele umhlangano lentathelizindaba esigodleni sikamongameli eseWhite House namhlanje ukuba wethula umbiko wakhe wokugcina njengoba esetshiya lumsebenzi esesiyaphumula ekupheleni komnyaka. UFauci ukhuthaze uzulu waleli lizwe ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID booster lokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantu abayisithupha abadutshulwe babulawa esitolo esikhulu se-Walmart esigabeni se-Virginia khonapha kweleMelika izolo ntambama. Kubika amapholisa athe lowo madubula abanye ubikwa laye ezibulele. Ekhuluma edale lePhalamende lakweBhilithane uMongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa izolo ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe asathuthukayo emsebenzini wokumelana lodubo lokuguquka komkhathi iclimate change. Uqhubeke ethi kungumthwalo wamazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe alobuyanga lalawo asathuthukayo. Busi Isigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Namhla sixoxa lomnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi eJohannesburg. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifike la kweSouth Africa ngo-1996.
Ngiqala
ukuhlala la eSouth Africa.
Yebo, ubuduna wasukhasani?
Ubuduna
Singathi ke kwini okubhekane labadabuka eZimbabwe kakhulu konapho lapho khona kumbe ngathi njengoba umele abantu beZimbabwe konapho ke kwele South Africa.
Abantu bakithi babhekane nengqinamba, babhekane nezinto eziningi ezibahluphayo, ikakhulu njengoba nalo ukuthi lama passport amaphemithi lakamanga azositolthwa ngoba babeshile ukuthi azophela mhlaka 1 lonyaka esingena kuwo. Ngamanye ama-problems abhekane nabantu, abantu abahlanisekanga kahle ngakho lokho. Nanokuthi imisebenzi ayikho, amakhampani ayavalwa since kwaqala i-COVID-19. So kusuka kube khona ukulwa phakathi kwabantu sebebanga imisebenzi. Abalapha abanikazi bendawo bese beqhaba ukuthi abakithi babathathela imisebenzi. Ngani ngoba i-COVID-19 iyasuka yamosha izinto eziningi, bavala amakhampani amaningi. So imisebenzi isisiba nje into engingabona bulawe. So yikho okudala ukuthi manje kugcine kusiba khona ukubanga ukuthi konke lokho kudalwa yindlala, abantu bese bebangaki imisebenzi, bekubanga nabantu bakithi. So ngalowo magama ngichaza ukuthi abantu bakithi siphila kanzima, kuyadingeka ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi sibe si-understande nathi ukuthi singabantu ama-problems la esibhekane nawo la esisuka khona emakhaya, ngokobuzo yiwayo ngithi ekugcine sesilapha sizofuna imisebenzi yokuthi sikwazi ukwenza iy'ngane zethu. Singazanga ngokubi kodwa nathi sifuna ukuthi sithole isinyiko.
Sizwa kuthiwa ke kule micimbi elisanda ukuyenza, akusitshele ngamafutshane sibili ngakho khona.
Umcimbi ke bokuwumcimbi wokubungaza ukuphela komnyaka, nanokuthi nje njengoba siphuma kwi-COVID-19 le kade inobhubhane kade iqeda abantu, sibungaza khona ukuthi siyaphila thina sikhona isandla nhlampana. Nakube kuyinto okumele siyithakazelele, sikwenza lokho kuhlangene namakhosi abanikazi bendawo abakwaZulu, nabakade bephuma eMpumalanga nabanye abade bephuma endaweni ebasuthwini, namaxhosi imbala nabo bebekhona bezobungaza nathi ukuvalwa komnyaka. Nanokuthi bebefuna nje ukuthi kube khona ukukhuza futhi sigcizelele ekuthini abantu bakithi abayeke ukugebenga nxa besendaweni yokudla, bekugebenga sikwazi ukuphilisana kahle nama-South Africans, ngoba bathi bonapha abasizondi bazondi izenzo zethu. Ngoba abantu bakithi iningi labo bafika benethezeke kakhulu bese bejwayele indawo bese besenza izinto eziphuma endleleni. So besikhuza lokho nje, sizama ukuthi abantu sibakhuthaze kungene ezindlebeni zabantu ukuthi asikwazi, asihlalehlale sikhumbule ukuthi sethekele la, singafika umuntu enze umathanda endaweni yabantu. Nawe ngeke ithande nje umuntu uma ngafika endlini wakho efike enze into ayithandayo, kanti umuzi nomuzi unemithetho yawo.
Umnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Rural Extension Services, Agritex, lukhuthaza abalimi beMathebeleland lezinye indawo zeZimbabwe ukuba balimele izifuyo zabo ukudla abazazipha khona ngesikhathi sebusika sewomile njalo kungasela madlelo. kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe agritech bathi kumele abalimi abasezindaweni zasemandebeleni okungani kuhle izulu sonke isikhathi balimele izifuyo ukudla ukuze zingadli emavinkilini kumbe ukucuba ngendlala. Ingcitshi ebona ngezifuyo lokucubungula ngembuzi umnumzana Joseph Sikhosana uchasisa ngezilimo ezingalinyelwa izifuyo.
Siyalima kathesi asifakeni ingxenye yesimi yethu kube lesivande sezifuyo. Lapho ke ungalima ipanagras kumbe ivelvet bean kumbe i-cowpeas konke lokho kudla kwembuzi kwezifuyo emkayi kakhulu kudlayo zonke izifuyo. Ke ningakhala ngehlanyelo ungahamba emavinkilini lapho bathengisa konke okufunekayo emasimini okwezifuyo ekulimeni baza kutshengisa inhlanyelo yakho okokuqala ekokhonoko.
USikhosana uthi kuqakathekile ukuba abalimi balimele izifuyo echaza kabanzi ngokuvuna lokugcina lokhu kudla kuze kube sebusika.
Into engcono yikuthi amahlanga lana aseleyo asiwagamuleni siwafake endaweni lapho kuzagcinwa khona iwakhe nje ishedi usiwagamula abe ngama-piece-piece amancane wafake ngaphansi kweshedi aza kuma kuhle kasozabona then ngesikhathi sebusika lapha siwagamula njalo amahlanga nalawo nxa umlimlwane osujulile usungawagaya emshinini then usuhlanganisa le molasses kumbe uhlanganise lezithelo zeganga lapha ngikhuluma nje ngomtshatshatsha kumbe iwohlo kumbe isanqawa uhlanganise lokho kuyaba yikudla okuqondileyo kulokudla okwakha umzimba ikakhulu ngesikhathi sebusika.
Umlimi ohlala enkaya umnumzana Maluba Mhlaba uthi kuyinkuthazo eqondileyo udubo bengaze balime lokudla kwezifuyo bakuthengise abathengi bayaphuza ukubhadala.
Sizwa ukuthi abalimi sibathi bona bakhuthaza ukuthi abantu balime ukudla kwezifuyo okwabantu ke besokuvela ngoba nxa ungazilimelanga lawe wathola khonokho okuncane uzathola ukuthi ukudla nxa ususiya kudinga iprize yangkhona awusenelisi ukuyifinyelela njalo lokho kwezifuyo ungazi ukulima kuye kuthengisa imali yangkhona uyithola ngemva kokubana usuhoqile plaza siluzivalu. So kuyadiphenda ukuthi wena ucabangani but abantu kabangayekeli ukulima ukudla because that's the main thing esiphila ngayo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi ofuya imbuzi esekhezi uthi inhlanyelo yokudla kwezifuyo iyasilela emavinkilini.
Mina ngifuya imbuzi emakhaya. Imbuzi lezi azilabusika zilahlobo. Nxa mina ngizifida ngamahlanga engiyake ngwalimi lamakhasi amazambane la wendlubu zona zingahamba ziye egangeni sidobha umchachacha siyaphila sibilike kakhulu ngomchachacha siyaphila wena osokumele kunazelele ukuzinathisa amanzi uzipha amanzi but amahlanga lamakhasi amazambane la wendlubu hhayi kuyancedisa.
Abalimi abaningi eMathebeleland balima umumbu njalo bakhuthele ekufuyeni inkomo, imbuzi, izimvu, ingulube, inkukhu lokunye kodwa abavamanga ukulimela izifuyo ukudla bajayele ukugcina amahlanga ezilimo bengavuna kodwa ngesikhathi sebusika izifuyo eziningi ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku. lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Ingcitshi zithi imidlalo esidlalwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele Qatar isiveze ukuba kusela amaqembu amancane emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi ongasebenzela amaqembu abalisa ile Chicken Inn kanye leBulawayo Chiefs uDalubuhle Bebe uthi yena impumela ebingakhangelelwanga ngabalandeli efana lebekhona phakathi kweqembu le-Argentina kanye le-Saudi Arabia yiyo yenza abantu bethakazelele umdlalo wenguqu.
Ngathi masikhangela amagame asanda kudlalwa kula ama-absence amaningi, especially singakhangela indaba ye-Argentina le-Saudi Arabia, abantu bebengawukhangelelanga ukuthi i-Saudi Arabia ingadla i-Argentina, and yikho kwenza umdlalo lo ube umdlalo omuhle, umdlalo omnandi. Ngokuyena ukuthi abantu bona bengaexpect ukuzayenzakala bese kusenzakala into abengayiexpect ngokukhulu kana kwenza ukuthi umdlalo wethu be umdlalo omnandi kakhulu. Ngombono wami ngibona ingathi iBrazil yengathi le thuba elikhulu kakhulu ukuthi ngawina ngenxa yokuthi labadlali abaningi. Ungawukhangela ukuthi ucoach uhlupheke njani ukuthi avele aphumele esibadalaso kaJesse. I think ngibona ngathi nje kuyinto into esegcekeni ukuthi ngabe ukuthi wenza into zakhe kuhle iBrazil kumele ithathe cup.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gokwerea laye uthi amaqembu aphuma kuzwekazi lase-Asia atshengisa ukuba sekule ngqubela phambili ekudlaleni kwawo.
I-World Cup tournament ngibona ngani isitshengisa ukuthi ibhola seliguqukile ikakhulu kwamanye amazwe engasiwe e-Africa ikakhulu kwe-Asia. Lamanye amazwe ayakhangelelwe phansi kwezenguqu. Ngokubona kwami ngibona ngani asedlala ngcono kulakuqala. Kala ebhukwa kakhulu kodwa sibone iqembu eSaudi Arabia lichaya iqembu le-Argentina kutshengisela ukuthi hayi sebengcono indlela abadlala ngayo. Kodwa angingabi lokuthokoza kakhulu ngamaqembu awe-Africa. Sikhangela iqembu le-Senegal ladliwa 2-0, sabona iTunisia layidraw, le-Morocco layidraw. Lokhu kutshengisela ukuthi e-Africa ngabe kukhona okungcono okusilelayo. Ungakhangela kakhulu umdlalo we-Senegal base bedlalile sikwafika 84 minutes beyi 0-0 kodwa bagcina sebeluza 2-0 kutshengisela ukuthi maybe tactically and technically kuna lapho esingazani siyasilela khona njenge-Africa.
Wadlalela iqembu le-Wanti Rovers kanye le-Cholocho njalo usengumqeqeshi uGrema Ndebele uthi usasemasinya ukuba kukhanye ukuthi kuyozalwa nkomoni khona lekwele Qatar.
Bona kahle kahle bekungani akukakhanyi but sokuzile wona la amanye amaqembu angani asebele mpumela ezingcono like sesikhangela bo-England. England sitshengisile ukubana yonime ngaphi and no ngibona ngani kusazobha lokukhulu okuzayenzeka. Okwamanje kusasemasinyane njengoba amanye ama-games awakadlalwa but njengomuntu lami ngabe ngilayo my favorite I think ngingaba
emdlalweni odlalwe namhla weSpurs Car Group E, iqembu leJapan lalo lenze izimanga ngokunqoba elikwenzele Germany nge 2-1. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leMorocco libe ngujikilobhanqa 0-0 leCroatia. Kusasa ngolwesine iqembu leCameroon lizadlala leSwitzerland kuthi eleGhana lizadibana lelePortugal. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele Qatar lapho okulomncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zamazwe omhlaba owe-FIFA World Cup 2022. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo sasekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.